abantu abaningi kabanyampanga izinhliziyo abantu abaningi babalahlanga themba bakhayela ukuthi bazavota mhla ka 23 Ncwabakazi. Lapho kuyawa khona le National and Harmonized Election mnyaka ka 2023. Nanzelela ukuthi lapho esihamba khona singakhayela eBulawayo South eCountry Park and ikakhulu edolobheni kuward 1. Sayinanzelela ukuthi akhona amalunga ezanu PF azama ukuthi ayethusele esithi nayesikhiwa intimidation bethusela amalunga awe Citizens Coalition for Change. Sayinanzelela ukuthi abasuthiseki nxa bebona umuntu esigqokele kuhle babefuna ukuthi bemthathele izembetho, babefuna bona ukuthi kukhanye ukuthi bona ibaba lamandla kadlii. So sibona ukuthi konke lokhu akukho emthethweni. Udubo oluyabe lukhona ukuthi ungaze uye emapholiseni sisikwazi imkhuba wabo okuthi bafika besekele bona abezanu PF. Umkhankaso kwezinye indawo uhamba kuhle, bona amakhansela besikhuthaza ukuthi abe on the ground, bebe amakhansela ahamba ezindaweni bekhankasa. Kwathi simbona khankaso lo uhamba kuhle njalo, maningi amakhansela ancediswa abantu.
Kodwa liyakhankasa na kungela hlupho esilubona lwenzakala kwesinye isikhathi?
Izanu idinga ukuthi ihluthune amasithi nalawa ayi 12 koBulawayo, into engazange ilokhu zikwanise ukuthi iyenze iminyaka edlulileyo. Ngathi iminyaka eyi 22 izanu PF yehlulekile ukuthi ithathe lawa masithi. Sifuna ukuthi ithathe ngesingunde ngunde isebenzise imithethwandaba. Yikho phela okuhlupha ngombusazwe kaMnangagwa, ukuthi uMnangagwa nxa ekhona esidukudukwini uthakazelela kakhulu ukuthi asebenzise izandla zikahulumende ngendlela engayisiyo.